Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kumbimbitho 2022 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili
sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zika ward 8
abanqobe ukukhetho lwama-by-elections abebandla le-Citizens Coalition for Change labezanu PF bathi bazasebenzela intuthuko kaZulu.
Ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okugodwa nje ngesikhathi kulembiko ethi MDC Alliance ingaba isimxotshile uMonzora. Kambe impumela yama-by-elections lawa ingaba isitshengisani phambilini kokhetho lwezwe lonke ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasanda kukhethwa ukuba ngamalunga ePhalamende lamakhansila kukhetho lwama-by-elections bathi bazasebenza nzima bathuthukise impilo kaZulu. Phakathi kwezihlalo zePhalamende ezingamachumi amabili lasishiyangalombili 28, ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change lithole ezilichumi lasishiyangalolunye 19, kwathi elezanu PF lathola ezisishiyangalolunye 9. Ezimbili zazo ezivalisa ese-Epworth kanye lesemtasa South zaziphethwe libandla le-MDC Alliance lingakabi i-CCC. Ngamanye amazwi ibandla likaChamisa lilahlekelwe izihlalo ezimbili ePhalamende. Ezinye zazivele zisezandleni zezanu PF. Kukhetho lwamakhansila ibandla likaChamisa lithethe njalo izikhundla eziningi. Sixoxe lokhansila we-CCC omutsha okaward 8 koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngidumisa uNkulunkulu ngokunqoba engikwenzileyo ukuba ngukhansela kaward 8 koBulawayo indawo ehlanganisela iBarberfields, iMzilikazi, iNgowenja kunye leThorn Grove. Sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zikaward 8. Kuyathokozisa kakhulu lanxa nje amavoti angazange abe maningi kangako. Yebo, siyakwazi i-by-election iba le-aparts, abantu kabaphuma ezindlini, abantu baphuma kakhulu nge-general election lapho bayabe bekhangelele khona ukuthi kungaba lotshintsho phezulu ku-ofisi likamongameli. Hhayi, sisebenzile, siyabonga kakhulu abalandeli labasekeli labo bonke abenelise ukuthi bayevota besikhetha ukuthi sibe ngukhansela ka-ward 8. Sidumisa uNkulunkulu ngokunjalo.
Kuyini okuhlelele abantu bewadi yakho? Kuyini obathembisa khona?
Ngikhankasa uward 8 bengithembisa izakhamizi ukuthi ngizazama ukuthi ngithuthukise i-service delivery ngokokuqala. Lokho kwesibili bese ngibona ukuthi ngiyathuthukisa singathi thina i-development kuward. Nxa sikhuluma nge-service delivery, ngizaba umuntu ozameka sure oza kubona sibili ukuthi izakhamizi ziyathola i-service eqondileyo evela kumasipala wakoBulawayo. Kungangokuthi izibi ziyathwala, kungangokuthi amanzi ayatholakala izikhathi zonke kule ndawo amanzi ahlupha khona. Indawo ezinjengezentaba zinduna flats eBarberfields, sizameka sure ukuthi sibone ukuthi athi udubo lungaphi. Sisebenzisana-ke neleziphathamandla zekhansilini kulu kulungiswe khona lokho okwesibili sikhangele udaba lwesuwa isuwa yahlupha kakhulu endaweni kaward 8 bese kusiba futhi le ndawo ye drainage system la yakhathaza kakhulu ku R square lapha namanzi angena ezindlini ngesikhathi sezulu ngikhangele ukuthi sincedisane sikulungise khona lokho bese sikhangela nemigwaqo ama potholes kumele sibone ukuthi imigwaqo le yavalwa bese sibuya ku development sikhangela ukuthi sithuthukise isigaba okokuqala ngathembisa ukuthi nza former iward development committee bonani ivikele izalo siyaphela nizabe seyiformile le committee ezabe sikhangela ke ingqubela phambili yesigaba sindawonye okokuqala isifiso yokubona ukuthi abatsha sabakhipha emgwaqweni abatsha bathola imisebenzi abatsha bathola ke singathi thina lulwazi lwemisebenzi yezandla ukuthi bazisebenze ngokunye nje kunengiza ukukhangela kanti labadala ugogo labokhulu sizazama ukuthi sibone ukuthi bancedise kanjani kulenhlanganiso ezibuyayo ezinjabo World Food Program ezifika esigabeni zazabaka ukuthi sikhankasele ukuthi ogogo labokhulu bancediseke kukhona lokho hayi sikhangelele ukuthi sisebenzele zakhamizi kakhulu okuqakathekileyo ukhansela kumele abe ngumuntu othumekayo singathi thina ngumessenger wabantu kuward so ngithembise ngesikhathi ngikankasa ukuthi-ke ngizaba ngumuntu othumekayo ngizaba ngumessenger othumekayo izakhamizi kumele zibe zindithuma lapho ezifisa ukuthi ngiye khona ngizasebenza gadalala lazo ikanti okokugcina ukhansela omunye umsebenzi wakhe ikubona ukuthi uyapasa ama-bylaws ancedisa umphakathi ama-bylaws ancedisa iward ayimele ama-bylaws ancedisa idolobho lakobulawayo jikelele ngikhangeleleke ukuthi silungise ke ndlamanye ama-councellors sifakeke ama-bylaws kancedisayo ukuthuthukisa isigaba ngokunye-ke ngikhangelele ukuthi ngikwenze
amanye amakhansila sesike sabona engena ezihlalweni athi esephakathi khonale ephenduka abe ngamagovu aphangayo esegcwalisa izikhwama zawo asisoze sikubone usuhamba ngalolo nyawo yini lawe
umuntu uyilokho ayikho khona ke mina lapha endabuka khona ngafundiswa ukuthi ke nxa ungumuntu ongubaba udla amandla akho ukuphuma ezithukuthukwini zakho ekusebenzeni nzima ngumuntu ke ozisebenzayo ngumuntu ke othanda ukuthi athuthukise umphakathi yikho ke ngokuzisebenza kwami ngithanda ukuthuthukisa umphakathi ecounselini ansomuntu olandaba kithi kuyadinga umsebenzi kodwa nilanda ukuthi ngincedisa umphakathi wakithi ngithuthukise idolobho lakobulawayo liye phambili njengoba kuthiwa siye phambili
umnumzana Edwin Ndlovu ngosekhethwe ukuba ngukhansila we-TCC kuward 8 kobulawayo sixoxe njalo lwake waba ngumeya wegwanda umnumzana Justin Mashale yena onqobe njalo wabuyela esikhundleni sakhe sokuba ngukhansila kaward 7 laye eku-TCC
ngiyathaba kakhulu ukuthi sinqobile ngiyathaba kakhulu ukuthi abalandeli bakaward 7 bathole ithuba lokuthi balungisise lapho bokumotshakale khona liyakhumbula ukuthi sakhitshwa ngendlela engekho emthethweni nabe sivotele yikho ke lokho kuyanjabulisa sinqobile sibili kuyasisuthisa mina nginqobe ngamavoti angu-323 obengilandela wezanu PF waba la mavoti angu-212 owe-MTC Alliance waba la mavoti angu-14 olandelayo owezaphu waba la mavoti angu-10 so ngakho lokhu hayi kube kunqoba sibili okule sisindo njalo siyaziqhenya ngalokho
njengoba wawungumeya wegwanda sizabona uzama ukubuyela kuleso sikhundla yini alubana kuthe kwaba lethuba lokuncintisa
angikhangelelanga esinye isikhundla ngaphandle kokuthi ngiqedise imisebenzi ebengiyenza labantu bakaward 7 nxa kungavele okunye kuyabe kuvelile kodwa-ke ngigxile kakhulu kuward 7 le misebenzi ekumele siyifeze esuke yadliwa yisikhathi kodwa enithembe ukuthi sizaphuthuma siyiqede yikho-ke esokujongileyo njalo sizananzelela ukuthi akuwinanga kuward 7 kuphela kuwine phose zonke indawo lapho esasiwine khona ekuqaleni singakarikholwa ilaba abaserikholayo
siyabona ukuthi inani labantu abavotileyo kuma-by-elections lawa liphansi kakhulu ungathini ngalokho
yebo kambe kube le voter apart mina engathi mhlawumbe kubangele ukuthi abantu bezimbabwe abakujayelanga ngoba ama-by-election kaze abe endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi esifanayo kodwa ngenxa kalokhu hwezwa ngabomozola kwagcina kusiba la ma-by-election abantu bengasakwazi ukuthi kusani ikakhulu sikhangelele i-election ya-next day ka-2023 so abanye besebelahlekile even abanye abantu abafundileyo bebengakuqedisisi ukuthi kuhamba njani kodwa ke i-voter apart yinto emele isikhathaze okungango ukuthi kungasiya kukhetho lomnyaka ozayo kumele sibili sikuduze sifundise njalo abalandeli bethu ukuthi bahambe ngobuningi ngoba yiyo indlela engayenza sinqobe yiyo indlela njalo engayenqabela ukujontshwa kwamavoti so silo mlando omkhulu kakhulu sizaguduza hatshi emadolobheni kuphela kodwa sizaguduza lemakhaya ngoba kuzananzelela vele ukuthi uhlelo lwethu lo-organizing solugxile kakhulu emakhaya ukwenzela ukuthi sinike abantu izibindi sinike abantu ijukuju ukuthi bevota njalo sile sibindi njalo sile siqiniseko sokuthi sisanqoba ngo-2023
Umnumzana Justin Mashale ngokhansila kaWard 7 omutsha eGwanda njalo ulilunga le-TRC. Abebandla leZANU-PF bona bathi bayathokoza ngempumela yokhetho nanku bahluthunele amabandla aphikisayo ezinye izikhundla. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma.
Sibonile ukubana amasithu wonke ebesilawo njengebandla leZANU-PF sitwathethe futhi asidliwanga kulapha. Sathi phezu kwakho nokho sesihahabela amanye amasithi ayengawe DCA esiyi-TRC kathesi ngo-2018 singenele endaweni zabo kwezindawo sathatha amasithi abo abangawethu okutshengisela ukubana kulezindawo lapha esesizizwisiswa ngabantu khona esasingazizwisiswa ngabantu ngo-2018 ukusukhangela futhi kwezindawo even imagine yokudliwa kwankona ivalekile igebhu khangele lapha kobulawo lapha esikhona enkulumane ukhona ujaha utangulokuze mhlinde mthwala umuntu adencanisela laye uthole about 800 something votes ku-council yena waphuma le 700 something votes okutshengisa ukuthi igebhu lana se-register to almost just about 100 people or so whereas ungakhala ngo-2018 igebhu yakhona yayinkulu kakhulu sibili ifika almost kubo 1000 something people so khona kwala kuyatshengisa ukuthi hayi siyangena kuba seduze kube sesiba yinto esithembisayo njalo esinika amandla okukhangela u-2023 bana pho nxa sifika laphana singayala siloku sisenza imisebenzi emihle siyale siloku sisithi ingenje abantu abakusociety lana kucommunity yona leyo because mhlawumbe kuyathi ufika u-2023 sinqobe
ngezibalo zenu babachuma lingaba liselilawo yini amanani aveza ukuthi lenelise ukuhluthuna izihlalo zamabandla aphikisayo ezingakhi
angikabi lawo wonke amanani aba offhand kodwa ngiyakwazi ukubana njengeHarare i-airport MDC Alliance kodwa sesiyithethe singaba kuZANU-PF ngiyakwazi njalo ukubana kulamanye ama-council seats anjengasemavuku lapha kade ku-MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe njalo ngiyakwazi ukubana lasesitshungiza futhi kulazindawo lapha ezazithi MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe kodwa inani lakhona kahle kahle ngeke ngakunika kathesi kodwa yinto ezaphuma vele khonapha nje masiyane basiyane liza kubona siwungenile ku-social media abantu bethu abayenza i-analysis lako wonke sebekufaka ebhaca ukubana wonke umuntu abone ukubana sisebenze njani njalo siyehluleke ngaphi njani
ungathi kuyini elikufundileyo isiphi isifundo esikhulu elisitholileyo kukhetho lolu njengeZANU-PF
isifundo esikhulu mina esifundileyo yikuthi kona amarali angakuyeka ubone ngazathi mhlawumbe usuhambe le nto yonke kukanti-ke amarali nje ijase bantu nje ababezibuyele endla baswele kokwenza kumbe nje bafuna ukuzobona lokwana kuthi angesingi-curiosity kodwa ukuvota kube sokuthiyeni ngoba ungakhangela amanani ade ihamba emaralini labana usukhangela labantu abahambe ukuyavota into ezimbili ezithiyene kakhulu kuzona lezo okutshengisela kuyenza ukuthi bana singayala silokhu sigcila nge-social media o-Twitter lalani singalahleka okuqoka kade sibona singene phansi ebantwini sisebenzele abantu andubana nxa impumela ibuya ibuye ngento esiyazi bana besisenza njalo futhi okunye engudobilele laba ukuthi kona kulabanye abantu abangafuni ukudliwa ngendlela enhle ngoba besevele sebeqasa ukufaka insolo lapha nalapha basole izeki basole lokho bajinje lokwana bayenza amavideo athi benze lokho nalokho konke lokwana kube kuyindlela ukuthi bathi bezama ukulungiselela into la kungahamba nganeno bese bethi vele athi savele sakhuluma which is very unfair ukuthi ungene kuring usuvele usuqasa usole urefu ususola ilokhu zenu ama-gloves akusole lokho nalokho ngena uhambe uyotshaya izibhakela nxa udliwe uvume ukudliwa nxa unqobile uvume ukunqoba ngoba kathesi mina ngizabuza ukuthi right njengoba besole izeki besithi ayenzi kuhle ayibambe kuhle izinto nango phela izeki siza-announce amabizo abantu babo abebandla labo asebenqobile so bazakwala yini bethi kona hhayi siyakwala lokhu ngoba ku-announce izeki na yikho lokho kumele kukhanye ukuthi na abantu singangeni la ma-double standards ngena ekhethweni ule open and free mind hhayi ukuthi wena uqasa ukulungisa inhlabathi ofuna ukuyijikela embizeni imbiza nxa iqhwatha
umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezano PF ibandla likamnumzana Douglas Monzora LMDC lona alitholanga lutho uMonzora ukhangelelwe ukwethula umbiko phambi kwentathelizindaba namuhla phezu kwalolu daba lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-Newsday libika ukuba i-MDC Alliance ingaba isixothe uMonzora phezu kokwehluleka kwalumanyano ukuthola isikhundla ngitsho lesisodwa nje lanxa iStudio 7 ingeke yabufakaza ubuqotho balumbiko isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube utshelele umsakazo ukuthi basadingisisa ukuthi incwadi esenkundleni zokuxhumana ekhuluma ngokuxotshwa kukaMonzora ivele ngaphi kodwa akufakazayo uDube ikuthi ibandla lakhe selixotshise amanye njalo amalunga ePhalamende alitshumi lasithupha 16 liwethesa icala lokusebenza loChamisa kodwa uthi akusoze kwenziwe ama-by-elections ngoba abaxotshiweyo laba kuyilabo abakhethwa phansi kohlelo lwe-proportional representation abakhethwa libandla abangavotelwayo
ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council laba ngabantu abangena ngamavoti ebandla abakhethwa bona ngqo kumbe abakhethwa directly bakhethwa njengama-senator njengama-PR so ngabantu abazafakwa ezikhundleni ngamalunga ebandla bakhitshelwe indaba zokuthi bebengasebenzi bebengasalaleli iziqondiso zebandla balandela lona leli bandla elitsha elibunjiweyo kukathi umthetho kumele bawuthathe kithi ngakho kugcina kusenza ukuthi bazisebenzele ezikhwameni zabo bengasanaki lokho amavota akufuna kibo ngakho ibandla likubone sokumele ukuthi bakhitshwe kati abanye batholakala bekuhwaphilizwe i-corruption ngakho kuyabe kungasasebenzeki labantu abanjalo bengasalani lokuthi abantu ababakhethayo bafunani akusoze kube lokhetho ngendaba zabo kuzalungiswa kufakwe abantu abazangena endaweni zabo ephathini
umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDC ukuhlaziya impumela yokhetho lolu sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
akulanto emangalisayo kangako ngokhetho lolu beluphume ngendlela endaweni eziningi okube kukhangelelwe lapho i-CCC ewine khona bekuvele kukhangelela ukuthi izawina ngokuba ngaleso sikhathi ngo-2018 abantu abavota kuleyo ndawo babevotela iqembu elalikhokhelwa ngu-Nelson Chamisa ngakho-ke baqhubeke belokhe besekela lapho akhona yebo kambe iZANU-PF izuzile indawo ezimbili ezikade zingaphansi kwebandla eliphikisayo kuyinto engethusiyo kanjalo kangako nxa kungama-by-election akulanto enkulu eguqukileyo kulokhe kumela phana okade vele kukhangelelwe khona
IMDC kaMonzora Ncube bayibhuqile ayitholanga lutho kulolu khetho. Ubona iqhubeka ikhona yini kumbe sokuyikuphela kwayo sokuyikufa kwayo?
Akuthembisi ukuthi iMDC ekhokhelwa nguDatla Simonzora ingabuya ivuke kulapho efe khona kulezi ndawo lapho ekade ikhona esibone ukhetho luphuma ngalendlela. Akuthembisi njalo ngaphandle kube lomhlola omkhulu ukuthi ngo-2023 isengaphila iyenze okunye ongasikho kufa lokho esikubonayo. Ngokubona kwami isinyamalala nje isihamba ayisho zibe khona njalo ngaphandle kube lomhlola njoba nsitsho ongenzeka. Nxa ungasazanga waba khona lo mhlola wepolitiki kutsho khona ukuthi hayi isisedlule emhlabeni ayisezi kuba khona kusiya phambili. Esingakwazi ke ukuthi ababasalayo abayibabazuzileyo ekuncinisaneni kwabo ngo-2023 kuzaphumani. Kodwa ke kuyavela kahle kamhlophe ukuthi kulabo bantu empikiswaneni phakathi kwe-MDC lalokho kwakuzanywa bahambe lochamisa labo bantu basekele yena izanu. Kanti ke njalo lokho ibambile lapho yayibambe khona kodwa incediswa phela futhi ukuthi umthetho kawuhanjiswa ngendlela efaneleyo iyavunyelwa ukukhampeni amanye amaqembu engavunyelwa ukukhampeni.
Impumela le singathi kukhona yini esikhombisa khona okulakho ukwenzeka kukhetho luka 2023?
Esikubonayo nje ukuthi amadolobha angaphansi kwe-opposition. Kangiboni ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okhethweni oluzalandela ngo-2023 lanxa kusiya phambili. Sesivele sesikubona kumile sekwakhele ukuthi abantu abasedolobheni ngobuningi babo abalifuni iqembu leZANU-PF. Emakhaya-ke kanti-ke njalo lokho ikhona iZANU njengoba incediswa futhi ngezinto ezihlukahlukeneyo ezenza kuleyo ndawo. Yikho esikubonayo ukuthi kusengenzeka ngo-2023 ngaphandle kokuthi opposition isebenze kakhulu ukungena emakhaya kumbe yona izani isebenze kakhulu ukungena emadolobheni okuzaba kunzima kakhulu ukuthi kwenze. Kodwa ke sibona indawo ezimbili emakhaya besiya kuzano edolobheni beku-opposition. Kodwa njengoba ngike ngasho emakhaya ukuze kube ngaliyandlela kungenxa yokuthi izano isebenzisa izinto ezingekho emthethweni ukuthi ihlale ezihlalweni ekuzo.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi izisebenzi zePlumtree Hospital seziveze ukukhonona okukhulu ngengcekeza ekulesi sibhedlela ezithi ilankho ukuphambanisa impilakahle yezigulane ikakhulu abesifazana abamelele ukubeletha. I-Chronicle ithi uhulumende usebopha amapolisa asebenza lamasela atshontsha inkomo ikakhulu emngceleni weZimbabwe leBotswana. I-Herald ithi amalunga eZANU-PF anqobileyo kukhetho lwama-by-elections asebonge umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhuba inhlelo ezihuge uZulu. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kufe amabutho akweleniche ayisithupha ahlaselwe ngabahlamuki duzane lomngcele walelo lizwe leBurkina Faso. I-Voice of America ithi abahlamuki ekade behlomile bahlasele kwele Nigeria esigabeni seKaduna izolo babulala oyedwa egcikeni lendizamchina. Singene kudaba lweMelika. Uhambo lukamongameli Joe Biden ezwekazi leEurope lufika emaphethelweni. Umbuzo omkhulu ungothi kuyini kahle kahle akufezileyo ngomhlangano awenze labanye abakhokheli bamazwe akumanyano weNATO phezu kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Ngemva kwalomhlangano eBrussels, uBiden wethekelele ePoland ngempelasonto lapho ahlangane khona lomongameli walelo lizwe kanye lamabutho eMelika ahlala ePoland. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi uhambo lika mongameli welizwe uBiden beluqakathekile ngoba okakathesi sibona ukuthi impi yeUkraine ingathiwa amaUkrainians they have re-established control of many cities and ngathiwa sibe bulale and taken prisoners of war and amaRussian have lost amaGeneral or amaCommander over 7 esukuzwayo okakathesi. Uhambo lolo lukamongameli welizwe to the NATO summit ngathiwa kuphume ama directives ukuthi izijeziso ezama surrounding oligarchs or abangane baka Putin bahlaselwe again ukuthi bafake ipressure kumongameli uPutin weRussia to stop the war. Sibona le isithemwa ngabelungu obayikhoyine Putin's war ngoba ilizwe lonke o imhlaba yonke jikelela abantu bebezibuza ukuthi kanti impi le ngeyani vele according to ama sources esiwabonayo ukuthi uPutin ubesaba ukuthi iNATO isisondele eduzane kwamaborder akhe engafuni ama nuclear weapons eNATO just behind his backyard. But singakhangela siyabona ukuthi iAlaska le USA they are only 87 miles away from the Russian country. So mina mbona ngathiwa impi le is the re-emergence of the fight for natural resources. So i-meeting le ngibona ngathiwa ama-Europeans lama-Americans they've never been this united since ama-World Wars 1 and 2 in the 40s and the 1918 to stop umuntu oyedwa from world domination. Lati e-Africa besingakwazi ukuthi bekuzaphelela kuphela khona ngale e-Ukraine yini then it was going to affect us as sovereign nations. Ngoba sibona ukuthi before this war besokulomsindo ongathiwa iChina layo ibifuna ukuyethatha iTaiwan but okwathesi asisakuboni ngoba sibone i-reaction ye-Europe expeditiously lokuhamba kwamongameli welizwe uBiden uthe nguye okade efuna ukuthi i-meeting le take a place. So siyakwazi ukuthi iAmerika ma ingafaka their commitment to a lot of these wars bayabuya full throttle. So khonapho mbona ngathiwa the achievements was ukuunita kwe-Europe le-America and ukuwina of the Europeans of amafutha or igas le-Russia for the future.
Impi yomhlaba yesithathu esingathi World War 3 esatshelwa ngabanye ubona singafika kulelo zinga yini isiqhamuka.
I-World War 3 hayi asikwazi ukuthi kuzahamba kanjani ngoba siyakwazi ukuthi kungaqalisa kuphela ukuthi ama-NATO countries or uPutin engaletha amasotsha akhe across the lines i-World War 3 izaqalisa. Sibona ukuthi ama-munitions akhe or ama-cruise missiles akhe abashaya ama-town eLviv duzane lama-close borders le-Poland which is a NATO country. But siyakwazi ukuthi umuntu wonke phansi lonke jikelele asifuni into zempilezi ngoba siyakwazi ukuthi abantu bonke bazalimala whether you're involved or not involved. So okakathesi siyabe sikhangele ngoba asisakwazi but mina ngithi abantu sikhangele kuNkulunkulu for this hour.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanqobe ukhetho lwama-by-elections abebandla le-TRC kanye labe-ZANU-PF bathi bazasebenzela intuthuko kaZulu. Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okugodwa nje. Lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-Newsday libika ukuba i-MDC Alliance ingaba isixotshe uMonzora. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.